ngingabona this week eluve ngale ihanse ihazisimbo bemeya yaflada ngale ke bonde by ukuthi ungasela zigoro ungasela line abantu sebezingenela emagrosa be 10 akukabi right but kuloku uhamba ukuthi bangamelo if we continue to see that ngoba isiya flada emalokishini very soon even black market is as fela yodwa ngoba abantu bayasebethela imbobo ngale emalokishini
yeah leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababe ngenile
imbobo yadivela what shop is that over there by National Foods that is Red Seal Roland Mill by delivered 2 days in that the land so very program is to do not only Luve kuphela siqale nge Luve but sizangena ama lokhu wonke sibeke shoot ona imbobo lana iyafika ebantwini abantu bayithengele zona ama lokhu and then uzabona ngoba i black market igcwele e town especially ngale e market ngale so nxa ingagcala emalokishini ngale umuntu yabengasabe le ndaba yokuyithenga lapha etown ungayithenga etown somele uyithwale ugade nayo umthova bamabhasi ana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier so I think uhulumende angayala lokhu esenza njalo umumbu kuye ungena njengoba sibone namaroli egcwele sibeleimbhedo engayenziyo labantu aphande be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizinisi ababikwa befuna ukuthola inzuzo ezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo
yeah bakhona but we are going to find ways around that singabona lesizwe njalo sizacina sicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le role ifake eground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisela impuphu yikho konoko but esikufunayo andifuni umuntu ozanxa akhona impuphu sokuthi aqala ukuthenga umazowe aqala ukuthenga lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu abanye abantu babuya bethola imali ekwana imbubu kuphela babengela imali emazoyo babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi ena asefuna ukuthenga so singabona beloku kusenza njalo we are going to bypass them sizadinga sile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama-resident associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders involvane sut right nxa kule ndawo enjalo lebhizinisi enezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase laboswipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke shuthi ona uyabypassa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka.